sisazonke nakho kuhle iphasela lonke selingakimi ke wena ngikunikele konke uyese ngathathe konke sengilinde isibusisazonke nakho kuhle iphasela lonke selingakimi ke wena
Give me your name.